angeke sitsho ukuthi ngubani ngokwakhathe eside impela singabe sikhamba amanga njalo ukucabangela umuntu khona kuyabe kuyinto engekhonhle esingakutsho nje singathi hayi umdala yena ukuhlaselwa kakhe singathi nje umdala yena uzama impela ukuthi abantu mhlawumbe singaphila ngcono ngokuthi silwa lokuthi ngoba ngiyakade benzakala esigabeni so sibe sicabanga ukuthi ngoba ukubusela lobu buphilisa abanye abantu so esikucabangayo esingakutsho kwakhathe eside ukuthi hayi sikhangelele ukuthi mhlawumbe dala udliwe yizo izigebengalezi ngoba sezibona ukuthi ayi akusasebenzeki abasahli phela njengoba kade bephila ngalokho sekulo mdala labancedisi bakhe so basebebona ukuthi hayi kungcono beyenze njani beqenta indlela yabo yikho esingakutho kwakade sibabunkomo ngoba hayi ukuthi sicabangele ukuthi ngubani impela hayi siyabe sesishukela abantu babunkomo.
Ube lipholisa lesigaba kumbe ube ngumuntu nje olwisana lesigebengu lesi?
Bekungumuntu nje olwisana lesigebenga, umuntu ongahambisani lobugebengu ngoba bona besekuvele sekumotshakele esigabeni impela hayi bekungasayenza izifuyo zezilahleka kakhulu so kwasekusiba nje le nhlangano ekhona nje elwisana lakho.
Amapholisa afikile yini njalo athini?
Babonkomo kuyadanisa kakhulu lokho ma ungabe usukhuluma ngendaba yamapholisa mpela kuzwisa ubuhlungu kakhulu singazi singeke sibashole kangako ngoba ilizwe lethu njengoba lani libona ukuthi limi ngezinyawo okwenzakeleyo ngesikhathi ukuthola kwami ikholi le ukuthi ngibakhangelela amapholisa nabakade sebesendaweni lakuhlaselelwe khona umdala ngifuanele laba abafana abakobhujela esilabo ngabaswele so sengibaswele ngasenisibale number zomunye u-C I D fonela yena wasenginikezwa inumber zika-member in charge kwamahlambuti so member in charge wangiphendula wathi yena ukhathana so ngizama ukuthi ngifunela abo bafana so ngehluleka ngabuya ngamfonela futhi ngazwa ethi hayi right ngisadinga ifuel ngizafika lapho okube busungu nje ngesikhathi ngisamfonela umdala kade esaphila so wathathwa ke waya esibhedlela la angazange wafika wasiqeda imzuzu engabe ngamathumi wasedlula emhlabeni so ekufika ukufika abafikile kodwa hayi isikhathi sona kade sesihambile njalo ayikho nje into esiyiphetheyo esingathi batheni okwenzakeleyo nje hayi babuye labo bathatha statement bakhangela labo njengoba umdala linyazwe kakhulu impela ngoba hayi isigebenga mpela sisebenza something like 7 bullets so yinto ekhona babunkomo basebethatha ke isidumbu bahamba lazo yikho kukhona.